Siyabonga kakhulu usuku lolu olokuthi at least omama labo sibakhona. Siyabonga nje ukuthi usuku lolu lubekwe ukuthi khona lathi siqakathekise phakathi komphakathi.
Ye, wena lamhla bakuqakathekise kanganani?
Sina namhla actually ethethi yithi siyenze isibonelo. Sithe khona yonke iminyaka sihlala sinikwa ama-presents. So thathi thina namhla lathi sifuna ukuthi sinike kulaba abaswelayo. So sicele wonke umuntu ongumama ukuthi akhangele ku-pantry yakhe ukuthi kuyini angabuya lakho abuye ezonikela echurch. So thina namhla besinikela singomama besinganikwa lutho.
Omama babuyelani khonapho-ke unxa wasitshela ngamafyana?
Babuye lezinto eziningi ezitholakala ekhithini from impuphu, o-cooking oil, isepa, anything nje. Abanye babuye nezigqoko, anything umuntu ade kukwanisa ukuthi khona abuye lapho ezonikela. Abanye babuye nemali.
Yes, ngathi bekunikwa obani khonokho?
Ithethi izahlala phansi ibisikhangela-ke abantu abadala abasesontweni abaswelayo.
Khuluma-ke ngosuku lwe-Mother's Day nje ngamafishane uqede khonapho mama.
Hayi, siyabonga kakhulu whoever thought of ilanga leli ukuthi lathi sibe recognized njengabomama. Siyaluthakazelela kakhulu. Ngiyakhuthaza bonke omama ukuthi gcina nini, sigcine imizi, sigcine abantwana, siyakhe isizwe.